soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 Mvimbitho 2021 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kati lami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le, yona i-Sinopharm vaccine. Ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe, asizameni kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke nokuthi njalo abantwana bethu bavikeleke.
Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwabakumsebenzi wezemfundo ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
Ndicide ukuthi ngiyazohlaba lami ngendlela ukuthi i-corona ngifake ukuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and le-town esikiyo kubuya abantu abaningi, so that's why ngithenge kuye izolo kuzohlatshwa. But I'm still in touch with you. I'm not a problem. So, one guy wants to say, put in my salary and social.
He's a community of Victoria Falls. He's a visitor in Ivono, Yeshigileo. Most of the local charge is a COVID-19 Sinopharm vaccine. Izakhamizi zakoBulawayo zihlaba omkhulu omkhosi ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla, ukudla lakho konke okokuziphilisa osokubenza behluleke ukunakekela imuli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwabakumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwaziswe ngobona lokukhulumisana loZulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Thawunga Nandoro ongathandanga ukuthathwa amazwi. UNdoro uthi lolu hlelo lukhokhelwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary uNkosikazi Thomisang Thabela esibhedlela se-Wilkins Hospital eHarare, ohle wathatha leli thuba ukuhlatshwa yena lezinye iziphathamandla zogatsha lwakhe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esanda kwemukela isipho samajekiseni okuzivikela ku-COVID-19 wohlobo lwe-Covaxin afike elizweni izolo evela kwele India. Esemukela lesi sipho izolo enkundleni yendizamchina eye-Robert Gabriel Mugabe International Airport, umongameli Emmerson Mnangagwa uvele watsho ukuba ngamanye azasetshenziswa esigabeni sesibili sabahlatshwa leli jekiseni abagoqela abezomvikela abafundisa emakolijini lazo izifundi kanye lababalisi bemfundo ye-primary le-secondary.
Only last week, our country began the phase 2 of the national vaccination program, which will target teachers,
ilizwe lisanda kusungula ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni elivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuviki ephelileyo, lapho kuzohlatshwa khona ababalisi, abezomvikela, abakuhlangothi lwezemithetho, abafundisi asebekhulile abagula okungelaphekiyo.
Okulinyathelo elingconywe kakhulu zingcwethi ezimbalwa kwezempilakahle ezigoqela usikhwicamfundo Elopis Banda, umqondisi wenkampani yeGama Laboratories.
Luhlelo olulungileyo kakhulu, njalo sibona ukuthi luzanceda ukuthi abantu baduduzele bakwazi ukuthi hayi umntwana usesikolo kodwa isikolo lapha kulamkhuhlane okhona.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezimela ababalisi elizweni okubalisela eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, ekhokhelwa ngu-Dr. Sifiso Ndlovu. UNdlovu uncome umzekeliso kanobhala egatsheni lwezemfundo ye-primary le-secondary uNkosikazi Thabela ukukhokhela kulolu hlelo lokuhlatshwa lijekiseni evikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Kati lami ngizuze ithuba lokuthi ngihlatshwe i-COVID-19 vaccine le, yona i-Sinopharm vaccine. Ngokwenza njalo ke ngithemba ubesitshengisela ukuthi akulanto kumele siye sisabe nge-vaccine le, kasizameni kwethu ukuthi ababalisi bavikeleke lokuthi njalo abantu bethu bavikeleke lokhana bekuyi kusikhuthaza sonke siloke sikhuthaza abantu ukuthi bangathanda kuzi bahambe ngoba akusiyo into eyingozi okwamanje ikhangeleka enje into ezavikela uZulu wonke nje jikelele.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bathi lanxabe incoma imizamo kahulumende yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, kunengi abasakhala ngakho. Okufakazwa isiphathamandla se-ARTUZ, uMnumzana Wilfred Nyathi.
Uhulumende kakayenze amalungiselelo afunakalayo ukuthi abantwana lababalisi labo bonke abantu abasebenza ezikolo bebe safe. Izinto ezifunakalayo, i-protective equipment ayikachekwa ukuthi ikhona yini. Njalo thina njengababalisi silezikhalazo ezemali.
Ekutshoneni kwangomvulo abogatsha lwezempilakahle babike ukuba besebezinkulungwane eziphose zifike amachumi ayisikhombisa 68,511 asebehlatshiwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu loluhlelo lokuhlaba abantu luqalileyo ngenyanga edluleyo kanhlolanja. Kuhlatshwe njalo abafika phose inkulungwane ezilichumi lanye 10,628 asebephinda ukulithola leli jekiseni i-second dose njengalokho okumele kwenziwe. Sebefinyelela kumachumi amane enkulungwane 36,822 asebetholakale bele coronavirus ngokutshona kwangomvulo. Kuthi abaphose bafike inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu babo 34,603 bengabagule basila kulomkhuhlane selokhu waqhamukayo nyakenye. Sekulabantu abedlula inkulungwane elengxenye 1,520 balabo abatholakale belomkhuhlane lo asebelahlekelwe ngumphefumulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls ziveza imibono ehlukileyo ngohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 Sinopharm vaccine ngaphansi kwehlandla lesibili lohlelo oluqale ngeviki edluleyo ngolwesithathu edolobheni leli. Wanostasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela ukubanjwa i-COVID-19 lisungulwe eVictoria Falls ngumongameli Emerson Tambo Mnangagwa lapho ahle ahlatshwa khona. Osakhulayo eVictoria Falls ongomunye wasebehlatshiwe uMnumzana Daniel Dube ukhuthaza abanye ukuba bazohlatshwa.
Na uDaniel Dube ngihlale eVictoria Falls le 21 years sihlabe lokuzinini i-vaccine because I think kimi kuyanzelwenzela for i-safety yami ukuze ngihlale ngihlanzekile kwabanye abantu lakimi ngizikhiphe yodwa because ngi-encourage labanye ukuthi bani sizohlatshwa ukuze sizivikele sikhulise isizwe. Akula problem singahambi isizwe into esingayisiza ebantwini. So bani ngokukhululeka and waboneka. Sibonga kakhulu uhulumende osinikeze i-vaccine osidonethelweyo. Umsebenzi omuhle kakhulu kithi ebantwini, sathokoza kakhulu. Ngiyabonga.
Unkosikazi Memory Moyo uthi usehlatshiwe njalo akula bunzima asethe wahlangana labo.
Ibizo lami uMemory Moyo, ngihlatshiwe izolo. Ngidecide ukuthi ngiyazohlaba lami ngendlela ukuthi i-corona ngisabuthi i-weather lesiyakiyo lokuthi emsebenzini and le town ifikiyo kubuya abantu abaningi so that's why ngithe ngibuya izolo kuzohlatshwa. Kodwa still ngihlatshiwe angila problem so wonke abantu siyacela ingayisake ngizohlaba. Ngiyakwazi siyatshelana ukuthi hey sizabanje sibanje kodwa akula problem ngoba sihlatshiwe izolo angibonanga lutho since namhlanje. Right.
Ekhuluma embuthanweni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa, uMongameli Emerson Tambo Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19 njalo alethembe. Wakhuthaza abantu ukuba bangalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni njalo wathatha ithuba lokubonga abahlatshwe kuhlandla lakuqala lalolu hlelo abagoqela kakhulu abasebenza kwezempila kahle. Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala oluqala ngeviki edluleyo luqhubekela phambili kakuhle kungela zikhubeko ezweni jikelele. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm le-Sinovac vaccine e-Victoria Falls zibalisa isibhedlela se-Victoria Falls, iChinotimba Clinic, iZetherapy Camp Clinic neZimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho le-Victoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 70,000 akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelitshumi lathoba minemibili kusiya kwedlula amashumi ayisithupha 18 to 65. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
EMDC Alliance ithi isithole abantu abaningi abafuna ukuxhasana laleli bandla, njalo ugatsha lwabesifazane lolobatsha luza kwethula ngokusemthethweni umbiko ngalolu daba kunsukwana ezilandelayo. Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumi saleli bandla uMnumzana Felix Magalela Mafa, ophinde wasola uhulumende ngokubopha mahlayana amalunga amabandla aphikisayo evikeya ngokuthi ephula iziqondiso zokunqabela i-COVID-19 nxa ihlangene. Uthi lokhu kuyenzakala lanxa bengedluli amashumi amathathu njalo begqokile ama-mask, kukanti ibandla le-ZANU-PF liyabonakala liziqhubela izalo inhlelo lingelankinga. Umnumzana Mafa uthi kuyadanisa ukuthi lanxa inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission isimemezele ukuthi abantu bangabhalisela ukuvota amabandla ezombusazwe ayabotshwa angazama ukuziqoqa. Usole njalo ukuxhotshwa kwamalunga aleli bandla ephalamende esithi kusobala ukubana kwenziwa lebandla leZANU-PF. Kodwa isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khayamoyo usanda kuthi ibandla lakhe alingeneli kundaba zokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance ephalamende ngamanye amabandla. Asizweni ingxoxo uMnumzana Mafa ayiqhubele usithandekile emhlanga weStudio 7.
Amalunga ethu abotshwa malanga wonke mahlayana, aphiwa amacala okungalandeli imithetho ye-COVID-19. Kambe bantu bakwethu, iZanu itshela abantu ukuthi sekuzaba lama registration awokuvota. Njengoba sebetsheliwe ukuthi abalungisele ukuthi baregiste ukuze bazavota ngo-2023, iMDC Alliance sitshela abantu bayo ukuthi labo balungisele kwenzela ukuthi isikhathi singafika abantu bengaficwa bengaregistwanga. Sesihamba sisenza imihlangano singamashumi amathathu kuphela zi, nampo amapholisa asehambe igola abantu bethu ilizwe lonke jikelele. Ngingake ngatsho ukuthi ngaphi langaphi, kodwa babopha abantu mahleyana bebafake emajeli besithi bephula i-COVID-19 regulations. Yebo, sibili sonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane le muvi, kodwa phela siyakwazi ukuthi sesingenza njani sinqabele ukumemetheka kwabo. Sifake ama-mask, senze i-social distance, singakhwehleli, singabi ngamachapa. Bona iZANU-PF busy yenza konke kufunayo emini lebusuku njengezikhova, kodwa thina ukuthi senze into zethu emini abantu bayachaya. Sibuhlungu njengebandla labantu kubulala amajaka e-MAR Mthwakazi Republic Party, senza labo ngokufuna ukufeza impilo zabantu njengoba labo banelungelo. Khathesi bayadubula abantu, bayabafaka emajeli, bayabachaya amajeli. Konke lokhu kwethusa abantu sokungani sebefuna ukubuyela kumbhuqazwe leyo yaqeda abantu ekuthiwa yigukurawundi. Thina sithi ngumbhuqazwe lanamhla lokhu ebesibhuqa. Uyakubona ukuthi iphalamende sebedilize njani, sebebhilize njani. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi vele bona bafuna ukufeza i-one party state. namhlaba ku MDC Alliance basaba ku Thwakaz Republican Party kusasa bakuwe ngisho baqondane lawo eqobo emzini wakho khambe singapho ngukhangela nje abantu bephonga uhlukumezo mahlayana sithi kungaba nje omunye sihleke kanti lingakwazi okugcina kuzabuya endlini yakho
manje ngombono wenu vele ufuna kwenziweni okuyikho okungaphathisa
siyaxwayisa njalo sithi asibambana neni njengenyanda yenkuni namhlanje abanye sibehamba behukwa ngesawuto lenhlanzi nje ukuthi buyani ngapha sizaliphi izikhundla izikhundla zikabani bayasetshenziswa abantu bakithi abadinwa njalo abafundi sithi lonke elahukwa ngamabandla asebenza lezano asifuni ukuqamba amabizo ngoba singabe lokhu besikhuluma amabizo abo siyalikhumbuza buyanini ekhaya sisifeze umsebenzi ongazange uphutshwe ngubaba othangirayi sizeqedisa umsebenzi wama-freedom fighters othekula abathiya besebenzile izano yasibuya itlontsha ama-election ngo-1980 siyabonga silabantu abaningi ababuyileyo kodwa i-publicity nizalitshela sokuvuthiwe i-organizing iyaqoqa sibili le youth organization le youth assembly women assembly hayi bawachaya ama-CCC lizabona nje kuphela kwenyanga yenalo ukuthi lizwe lonke liyabe vele selithe gwaqa
lobe kungumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumi se-MTC Alliance limuzwe xoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekobulawayo
Yebo 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 mthwaka komuhle zimpapo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-Z Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa nabatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-India lisanda ukupha ele-Zimbabwe ijekiseni leli yohlobo lwe-Covaxin vaccine zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 Ndambama.
Izakhamizi zakobulawayo zihlaba omkhulu umkhosi kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ukudla lakho konke kokuziphilisa usokuzenza zehluleke ukunakekela imuli inhlanganiso ibona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele e-World Food Program yethule umbiko othi imigoqo eyalethwa lubhubhane lwe-COVID-19 yokuvala ilizwe idale udubo lwendlala esihlasele kakubi imuli zemadolobheni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ye-World Food Program, i-WFP, bathi iningi labantu baseZimbabwe bazakwehluleka ukuthola khona ukudla, kuthi ezinye zidle kanye ngelanga, ngoba iningi labantu belihlezi ezindlini lingasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni kahulumende yokumelana le-COVID-19 eye-lockdown. Unkosikazi Pretty Mpofu, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi sokunzima kuye ukuthi enelise ukuthola ukudla kathathu ngelanga.
Abaningi abantu abasebenzi i-unemployment rate iphezulu kulezi nsuku vele sesisidla kawani ngelanga ungadla ekuseni lakhona futhi iphonji langkhona ozabe ulidlile ekuseni kuyabe kungayisiyo esingayibiza sithi i-breakfast asisenelisi ukuthi sidle i-three meals per day ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyadura khathesi kunje izikolo zivuliwe abantwana bayahamba esikolo iningi labantwana bayaphuma nje bazihambele esikolo bengadlanga lutho ngoba sona isinkwa sokuthi bahambe bedlile vele asisakwaniseli kuyaphuca ilungelo lethu njengabantu ilungelo engalithi ukuthi i-right yokuthi lathi sithole ukudla oku-affordable sithole ukudla okwaneleyo sesisidla nje noma yini just ukuthi usule
umnumzana Eric Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi intengo yokudla ayihambelani leholo
sihlangana lobunzima kakhulu kulezi nsuku izinto zikhwelile kakhulu kuzwayo ezitolo lanxa kunjalo uhulumende ulokhu insista ekuthini irate ile ephansi engaphansi kwe-90 kodwa zonke indawo izinto zikhwelile wala ngisho layo uzukhongo wakhe ukhwelile uthetha ngerate ephezulu ye-100 ukudla akusathengeki kade sisesenza ukuskipa ama-meals ngoba sisawukwanisa lokhu kusifaka ebunzimeni kakhulu ikakhulu ebantwaneni abakujayelanga ukuthi na bengadlanga asazi ukuthi kuyaphetha ngani la ma-salaries lawa angezelelwa kodwa izinto ziyakhwela
umnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo we-executive council wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi labo abasebenzayo iholo labo lingaphansi kakhulu kwesikhwama esiphilisa imuli yabantu abayisithupha
sinandela intengo yempahla yezimbabwe iqansile kakhulu ngokunjalo kwenza abantu baphile kanzima sibili ngala ama-prize abantu abaningi abasenelisi kodwa njengathi kuluncedo ukwenza abantu bangathi bayasurvive kancane kulezi nsuku yikhona ukuthi umlimi usibusile ngezulu abantu bathatha emasimini la abanye bathatha emakhaya but eqinisweni ama-prize amaningi abambeki nabantu abaningi abasebenzi ngokunye okusinika ama-challenges labona abasebenza imali abayiholayo ingaphansi kwale imali ekhangeleleyo okuthi abobhatata online $25,000
lokhu kusekelwe ngumnumzana Effort Ncube umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association
abantu baphakathi kwezinsizi eziningakholo balala bengadlanga batshona bengadlanga abanye sebesidla kanye ngelanga okuthiwa bayenelisa badle kabili ngelanga ngenxa yokudula kwezinto kunzima kakhulu asisakhulumi ngabo school fees le mali yezibhedlela le mali yokugada vele abantu sebesehluleka nje ukuthi badle bondle abantu babo ukudla lokho sokudliwa ngokungakho umzimba okungancediyo emzimbeni okugcwalisa nje isisu ukuthi umuntu angafi akuseyiyompilo eyamukelekileyo leyo impilo enzima kakhulu okumele itshintshe engafanelanga iqhubeke kuze kube nini nini
ekhuluma le-studio 7 ecingweni usikhwica mfundo Paul Mavima umphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende uchaze ukuthi uhulumende uyazama ukuba akhangele intengo yempahla ukuba ingahlali ikhuphu kanjalo nje uchaze ukuba labo abaphila ngokuthengisa sebevulelwe ukuba basebenze loba kungafani lakuqala kodwa bakhangelele ukuba abantu babuyele esimeni ababekiso kungakaze kube lomkhuhlane we-corona inhlanganiso ye-World Food Program ikhiphe umbiko otshengisela ukuthi kulokukhwela kwezinga lokuphila ebantwini abasemadolobheni lapho abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini i-83% bephila ngaphansi kwesikhwama semali esinakekela imuli yabantu abayisithupha lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yokudla lendingeko zempilo kanye lokuwa kwesisindo semali yezimbabwe inhlanganiso le ichazwe ukuba isebenza ndawonye lohulumende lezinye inhlanganiso ngokufaka inhlelo ezizancedisa uZulu ukuba aphile ngcono. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abezindaba bakhuthaza uhulumende ukubana aqale izinhlelo zokwethulela uZulu ulwazi olujulileyo ngamajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ukuvikela i-COVID-19 abalisa ele-Sinopharm le-Sinovac akwele-China kanye lele-Covaxin lakwele-India. Unkosi Khona Dibithi womsakazo we-Community Podium TV uxoxa lo Mike Obe we-Studio 7 ngalolu daba.
Ukuhlatshwa kukamongameli sokwenze ihlekana labantu esilibonileyo e-Vic Falls ngoba i-Vic Falls kuhle kwavulwa kwathiwa wonke umuntu kahlatshwe sikhulumisana labantu esisebenzisana labo abantu abatsha esisebenzisana labo khona ngale bebesitshela ukuthi hhayi abantu bangani bakwamukele ngamalanga wona la amathathu kuqalisa ukuvulwa kodwa kathesi kuthe sokudlulile bathi esingathi i-momentum ngesikhiwa isidecreasile abantu abalaqiniso ukuthi kungabe kuhamba njani esikunanzelileyo even siqoqisana lalabo abathetheleli ijekiseni bebesithi uyafika ekliniki awutshelwa izinto eziningi usuhlatshwa usunikwa ikhadi lakho ukuthi uzaphenduka after a month uzohlaba futhi so okukhona ikakhulu ukuthi kulama information gaps
izolo sibone kufika ijekiseni elivikela i-COVID-19 elivela kwele India namhlanje siyabona njalo umnumzana uNick Mangwana etshela uZulu ukuthi eLezimbabwe lisanda ukuphiwa ijekiseni ele-Sinovac elinye Jackson elivela kwele China. Njengoba uZulu yena esithi akathembi iJackson leli elivela kwele China, ubona ngani baza kwamukela na iJackson ele Covaxin elivela kwele India?
Sesinanzelela nje i-uptake nje e-vaccine leyana esayidonethela i-China e-Sinopharm. Sesibona ukuthi khona i-uptake yakhona incane. So kutshengisela ukuthi uZulu akakazwisisi ukuthi indaba ye-Jackson le ihamba njani, njani okwenziwa njani. Njalo lathi esisebenza sinike izakhamizi izindaba siyaphelela ukuthi uyakhuluma usithini. Kulama gaps amaningi awe-information, information yakhona ayitholakali kuhle. Njalo lokuthi kahle kahle yona e-China le India umahluko wuphi.
Asikhangele okwenzakalayo emakhaya, bona abantu emakhaya bayazwisisa na okwenzakalayo elizweni okumayelana nge-Jackson elivikela i-COVID-19.
Nxa sikhuluma abantu bamakhaya kulohlelo soluqalisile futhi ngapi eGwanda. EGwanda sebeqalisile ukuhlaba abantu, kodwa iningi labantu lithi alikazwisisi ukuthi ungahlatshwa awusakuyiguli futhi i-corona, ungahlatshwa kuzahamba njani izinto ezinjengazona lezo. Sikhona lokhu kubangelwa ukuthi information kayiphumi kuhle, abantu abakazwisisi. Lathi esisebenza umsebenzi wokuphathela izindaba asikwazi ukuthi khona singabatshela sithini abantu ngaphandle kokuthi leyi kuthiwa yi-Sinopharm, leyi Sinovac. Njalo isteji esilandelayo umongameli welizwe bethe khona kuzauhlatshwa lalaba abakhulileyo. Uzathola ukuthi abantu abadala abaningi basemaphandleni lapho, sesithwele nzima ukuthi kanti manje siyabatshela sithini, si-explaine sithini ngale ijekiseni. Ngoba abantu abadala bayefuna ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani, singahlatshwa kuthiweni, kunjani, kuthini.
Nina njengenhlanganiso efundisa uZulu okuthile nge-COVID-19, kukhona elikwenzayo na okumayelana ngokupha abantu ulwazi nge-Jackson elivikele i-COVID-19?
Thina sesikuzama ukwenza ukuthi khona sike sithi right kule fake news or misinformation about i-vaccine, i-Jackson le ibethi kumbi njani, kumbi itheni, umbuza thini, kumbi e-China itheni, kumbi e-India itheni, angithi. So lathi sesizama njengenhlanganiso ukuthi sibe sishare i-information esingathi i-verified, e-verifywe yi-World Health Organization. Yikho ukuncedisa esingakwenza kakhathesi ukuthi sincedise abantu ezigabeni ukuthi bengaze basiyenza ama-decisions based on information engekho verified.
Unkosi Khona Dibithi, intatheli zindaba eyasungula umsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Michael Way owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Wena rasta nyakuthanda Kona
ngehlukanisihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
abogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary baphawule okusemthethweni uhlelo lokuhlatshwa kwabakumsebenzi wezemfundo ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumphrofethi uJeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.